Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhlanje lesihlanu mhla zilithumi lasithupha kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni.
Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kucina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emgwaqweni.
Nje lowo msebenzi abawenzayo emash, imashi ayiqhubekele phambili, uyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni, nathi sihlala ekhaya.
Bakhala ukumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Mangwe Khayisanti Wena.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo endleleni uKhayisa. Zikhona ezinye izigugumadevu upolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa kule Zimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi onike umnumzana Amos Chibaya we-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba maningi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa-ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo wethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 e-Africa Unity Square. Imatshi zenzakala ekuqaleni ka-10, siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4. Inkosi Vuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela, siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esinawo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akuqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolesibili, eMasingo ngolesithathu, eMtare ngolesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa ke umnumzana Obhedi Mpofu obona ngendlelo zonke kubandla lezano PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo kugcina sekuba lo dlame and udlame lolo abantu abaluthandi. Uyakazi ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngo-August laphana. Abantu bathisela izitolo, abantu bagidlezela ilokhu impilo yabo yonke. Akuncedi lokhana abantu abakhulumisani. Mina mbona kungcono ukuthi kukhulunyiswa ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela ezijeneyo. Akwakhi ilizwe lokhana vele mandi ilizwe bale lingahlala lilabantu abahlala bexhokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye abantu besizwe sinye abantu beZimbabwe bangaba abantu abafundileyo bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe luyadiliza. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bakhulumisana and upresident sevule aminyanga yakho yonke wathi abuyani bantu bakithi sikhulumisana buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu kodwa kulabanye abafuna ukuthi ona even kwabantu bezongenani bafuna ukuthi baye-state house. It's not about state house kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu abantu bakithi.
Ye kodwa kulabanye phela abathi kucatshangelwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF liyahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhilisa izinto. Ungathi nanga khona
ngombono. No, yipolitics abaduze. Abantu nxa bekhuluma into zepolitics bakambelana amanga ukwenzela ukuthi bona bathole into abafuna ukuyenza. And udlame lolu kasoze luhluphe kuphela, lasoze luhluphe kuphela abantu abathunyiweyo. Kodwa bona abanikazi bakhona babezihlalela emahoteleni benatha amakofi bekhayela ama-TV. Kodwa abantu abazakuthwala nzima ngabantu vela abaphakathi kobuzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele beze imisebenzi yabo leyabenzayo sihlaleni phansi sibonisana amacebo esingathi ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa yokudemonstrata kayathi lizwe. Azake mboni ilizwe lakhe layidemonstration.
Uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukutshengisela lokho kuzonjeka ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo eziweyo ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli njalo yindlela abantu abangakhala ngayo kwi-government.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasupporta le march makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imessage yokuthi izwe i-government kamnangagwa noma i-government engalaleliyo nje kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emarch, imarch ayiqhubekele phambili uyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiyaphambili nathi sisifuke emazweni nathi sihlale ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kaabumnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday akusakuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because izanu vele ayikaze izwe lutho ngitsho lutho abazokuthola nje kududzulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele kodwa angeke kusebenze lokho because izanu vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke beze lutho vele. So nje bazoyenza okusala abazoshayo ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungelo labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what bona yini kona lapho umuntu oyomele uyenze kona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha la nxa betoyetwa ke bekutshintshe lutho so kuyeka nje kungcono nje zikhule lokhula nje kanjalo because hayi izani waso bantu aba understand abantu laba vele so bantu bokubusa vele abanomoya omubi ubona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa etoyetwa kuthiwe engatoyetoyi khonapho kulilungelo lakhe yini nale ngcono kuyeka uphela ngabayeka uphela than ukuthi bebulawe because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye kudujulwa abantu ngoba kubusa amasosha laphana kubusa i-president lo president wangkhona vela so president wajoja so nje umbuso wamasosha nje okhona bayeke lokho
akwaziwa ukuthi kuzakwenzakalani emigoqweni erare lamuhla abadala bathi sizayicela isivuthiwe manje ke sesikhangele okulothwe ngamasaphande bale misakazo mayelana lokwenzakala kweZimbabwe umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uMangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC uGerald Mlotshwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission uselobele iFIFA incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli beziFA abagoqela umongameli wayo uFelton Kamambo kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqeshi bonke abakuqembu lama-Warriors eladlala okuyangisayo kunhlezo ye-Africa Cup of Nations kwelakibhite lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuwhatsapp
igama ngikhubekani Ndlovu ngihlala esisemi lukusehospitali elifani ya mina nginjenje lami vele ngiyakusapota ukuthi wona i-demonstration yange-Friday yenza kanye ngoba hayi sithwele nzima sifana labantu vele abafikeyo vele so ukuthi siye sabe ukudemonstrator vele akuyenzi ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo into zonke ziphambi kukukhwela emshayeni ikathisi sizawuthiwa ifuel futhi sikhwelile so hayi vele kulokunzima okukhulu kakhulu so vele ukuthi singesabe ukudemonstrator sisabe kufanele sidemonstrator ngoba la ma-sports la kuyafanana vele eyakuvuma ukuthi kubona abantu abademonstrate laloba kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo kodwa labo bayakusapota
igama ngingu-Rabson Nqale ngiyakusekela mpela utshengisela kwe-MDC kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko khona ikuzama nje ngoba vele bathi indoda isizamile ngise-Johannesburg
salubonani umkhokheli moya okhulumayo ngilela lo mkhulu waseZimbabwe laba ka-Studio 7 ngithi ngiqale ngomongameli wethu mina ngibona ku-right mayukuthi ekhuthaza abantu ekhuthaza namasosha kungumsebenzi wakho kodwa ayenze njalo kodwa-ke usuke akhohlwe ukuthi kumele acontrolele price control ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradini into ze-black market kanje
wena Mthuli this is directed to Mthuli Ncube Mthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezimali zabantu. Now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohleleka Thurani i-bank, i-Pupkin Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign. You are a professor of hardships. Ufake abantu bonke kathe si people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangela. Amen.
Salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-KK Ncube. siyalibingela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ukusethulela indaba zeqiniso sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo. Engahle ngikukhuthaze nje ukuthi abantu bakhe laba esiphila ngaphandle kwelizwe engicelayo nje ukuthi asisebenzeni ngama-groups senze ama-project ukuncedisa izabelo zakithi, ngoba nakho phela uhulumende engenamali xa sikalinda uhulumende mpela hayi isimo singaba sibi kakhulu. Asihlanganeni sibe nama-groups ama-project, kwenziwe amadamu, kwenziwe amaklinika, kwenziwe nezikolo phela. Mina engikhulumayo KK Ncube ngisakhamuzi sasezibalongo, ngikhuluma nje thina sesisebenzile sibe sesiqede i-classroom block eyodwa esecondary, sacela isecondary kuhulumeni. Okwamanje sesiqede i-block eyodwa, sesilanda ama-toilet. Ongawuthi sakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele, ngoba basingasilinda uhulumende kuzosithatha isikhathi. Njalo uhulumende ubonakala ngathi ayakala mali sefuqa amadoda. So ke ngathi ngikhuthaze abantu bakithi abasebenza ngaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzeni indlela esincedise umphakathi wakithi ukuze izinto zingasiwomeli kakhulu.
Livuka njani basakazi be-studio service? Hayi gama ngeke ngisho kwamanje, kodwa akutshengisela kurayithi, betshengisele laba be-opposition party. Hayi izinto kazimanga kuhle amashobhu lapha sithele zimbi izinto zafuna ukuqhasa.
Siyabonga kakhulu ke. Nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho, usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 0120254650318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangama-233 kwelekashiya utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Labanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhayisa Ndweni, kwetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdweni watoniswa icala leli, wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laya kibo ngokubanjwa qhaka lisemacansini lomunye umuntu. Ake sizwe ke umqondo obanzi Magonya, incwadi kwezamasiko esintu, ixoxa ngodaba lolu.
Kulosizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifica isikusimo lesi ekusosona lamhlanje. Ngecala nje elingi lamswane, kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engela msebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqu madevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa, yizo esezimvalela
emphakathini manje. Kutshoni kolokhu kuncaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibilungani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili, ngoba into le abenziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakhe uKhayisa enhlambaba loyo khona phana, nxa besizwe ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizipiliwi zombangazwe ezizo nezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili, ngoba singakuvumeli ukuthi okwinto lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kini, kusasa bekwenze kuwe Dube, ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisenzelana olunya njengakhona okho abakwenza uKhayisa, akulunganga lokhuyana. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapha abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe ayipakwe uKhayisa Khululo.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna, wasithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lo daba lukaMoyi uDumiso Dabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili, kuze buya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho, ubona zani pho kuyathwana njengoba-ke abantu bengani kungana kubaphaduhle.
Kambe Mfokadube, njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa, akulanto embi eyenziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo. Kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwayo. Kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango, ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe, lake lakuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango? Hayi no, kunuka santungwana kusobala nje.
Pho-ke uza kubamba njani, bangamvalela-ke kuyahamba njani kona?
Ngeyami, ngowami umbono kunje Mfokamvelase, ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence. Angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho. Ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe.
Umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcweti kwezamasiko esintu, sixoxe laye eseBhilitane. Okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika. Ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edala le-Congress akubandla lama-Democrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichodoza. Lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilhan Omar no-Rashida Tlaib akumelanga bangene kulelo lizwe. Ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank. Isikhulumeli sakwele Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe. Usolumlomo wedalele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe nguTrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale leCongress akhethwa ngoZulu. U-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe atshiyeneyo. Ababili laba basanda kuthethiswa nguTrump owathi kabalithandi ilizwe le-Israel njalo babedlelana lamalecatsha akwele-Palestine. Bayakuphikisa lokhu.
Ye, lokho-ke ngokwenzakala eMelika. Sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kuFacebook, singakalitshayeli phela umculo. Silabantu abaningi sibili abangenileyo namhlanje, uBethuel Mathabisa Ncube, kuzobuya uMaziya Chongwe, unomagugu Ntombi Ngwenya, uKhethiwe Ncube, uHlamelo Ngwenya, uKhuluza SD Ncube, bonke bathi uvuka njani Mthembo. Kuzobuya njalo loVasco Moyo, uJD uDube ukuthi livuka njani baba Dube, loZulu wonke ngivingelele abafowethu eKezi. Yes, akuzwa kuhle. Kuzobuya-ke uTaiman Moyo loBeke Chitoro, labo bathi sikhona khonapha esitikini. Kuzobuya loGeorge Moyo, bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani. UTaiman Moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo, ukutshengisela akuqhubekele phambili, umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe aliphathwanga ngemfanelo. Mandla Gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi? Khethiwe Bhebhela uthi ngikhona baba Dube. UGeorge Moyo uthi uvuka njani Dube emazweni, mvuke kahle kunjani khona ngapha-ke eBhilitane fowethu. Okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo omnandi-ke, umculo esikugqibela mhla ingoma zikaThemba Maseko ohlabela phela ingoma zokholo lwesiKristu. Ye, yeah.
Erugcina, ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo, bangikhulisile esandleni esihle, esandleni sikaNkulunkulu. Ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu, kanti ke kuyangithokozisa futhi khona leyo nxa ukuthi abazali bami besaphila. Engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise, benzele okuhle kakhulu nxa ukuthi bayisipho kimi, ngiyisipho kubo. Ngiyafisa ukubonga kakhulu, ngidumise, ngiswele ukuthi ngababonga ngani, kodwa ngase ngifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe uyanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukubathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo, benginikeza amandla, bengikhulise njalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge i-church engikhonza kuyo, i-branch engikhonza kuyo, Soweto Colony branch. Ngibonge abafundisi bami, abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo, indlela angiphethe ngayo, nendlela angamukele ngayo, nendlela angigqugquzela ngayo, nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyafisela uNkulunkulu ukuthi ngabe enikeza amandla, ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rat Dube, umama ongenzela ama t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela abanakho kukho konke ukuthi khula mfana. Nxa ukuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu bona laba bantu ngegama leNkosi. Amen. Kanti kubalandeli sithi kuzothola iphone number yami ithi yona 0747138293, WhatsApp kuyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos, endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD la okhona.
Lisele ukuthi luzonjani ke umculo kaThemba Maseko, singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuzakwenziwa namhla ibandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgwaqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlanhla Mazwi kaYisa Ntweni eCameraman Prison. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesa ngumthembo sithemba yo ukeep stove.